isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 uNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu ulahle isicelo salo sokumisa ibandla leMDCT ukuthi lixotshise amalunga lelibandla edale lePhalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023.
Thanda ukubonga uPresident Yamisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngihumuthele ngesiNdebele bezwe kuhle ngoba izolo sisathabile sisithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasepheka imbola.
Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona ezama-quarantine centers. Sizaxoxa lomunye ohlezi kundawo lezi zokulondoloza abantu besahlola igcikwane le-coronavirus.
Akuna mbhede yasimela kuflu lokungodonkana nje uphiwe ngodonkana okubili. Akuze ukuthi ze ubambe ithumbu esini siphiwe okuyi-3 slices ngesinye isikhathi ngilethira imhlulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hayi ezama-quarantine centers. Lokhu ngeminye yemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Njalo inombolo lezi ngu-024-270-3631. Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle luthi inani labantu asebelegcikwane leli elizweni selikhuphukile laya kukhulu elilamachumi ayisithupha i-160 kulandela abalichumi lanye abatholakale belalo izolo, iningi kungabavela kwamanye amazwe. Uhulumende uthi bakhona njalo abavela kwamanye amazwe abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ikolitshi le-John Hopkins University lithi emhlabeni jikelele sebefika phose izigidi eziyisithupha abaleli gcikwane, i-5,968,693. Lona leli gcikwane selibulale abedlula amakhulu azinkulungwane ezintathu lamachumi ayisithupha emhlabeni jikelele, i-365,796. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshe amalunga leli bandla edale lePhalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023. Isinqumo esethulwe izolo sithi ibandla le-MDC Alliance alingeke lathi lizimele lodwa phandle kwe-MDCT ngoba lingalasisekelo sombuso. Ngalokho umthethwandaba uthe okwenziwa libandla le-MDC T ukuxotsha amalunga leli bandla kusemthethweni. Ibandla le-MDC Alliance yilo elethulela umthethwandaba loludaba lisithi luthoniswe ngesiphangiphangi, kodwa umthethwandaba uthe akukho okukhomba ukuba loludaba lumelelwe lwamukelwe luthoniswe ngesiphangiphangi. Sixoxa losanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uDr. Felix Makalela Mafa ngalolu daba.
Okokuqala ngithanda ukubonga upresident yamisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngihumuthele ngesindebele bezwe kuhle ngoba izolo sithathabile sisithi sizaqhubeka ikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Chitapi wasepheka imboza engasoze idliwe nje legundwane ngenxa yokuthi uthi yena kasoze elandele omunye ujaji, kanti thina siyakwazi ukuthi amajaji alandela okuthiwa yi-presidency. Khonoko kutshengisa ukuthi into le ivoxwa ngabomo. Ngizama ukutshela abakamthwakazi bonke abalaleleyo ukuthi hhayi bangalasithemba ngokufelwa. Le yinto enziwa ngabomo njengoba besazi ukuthi u-E. Douglas Smith ngo-1979 waforma internal settlement yaba yi-Rhodesia, yaba yiZimbabwe Rhodesia, yaphela within 6 months. Bayavoxa ngoba abantu laba thina sithi akusoze kube njalo ngoba sahamba saya ngo-2018 sakhontesta sazuza upresident yamisa over 2 million votes. Saba lama-MP sibhalise MDC Alliance, sahamba ecourt sayachallenja upresident wezano u-ED Mnangagwa si-MDC Alliance, sayarejista ku-Political Finance Act si-MDC Alliance, sayeparliament si-MDC Alliance. Yikho sesimangala namhla ukuthi umntwana wakomoyo sekuthiwa umntwana sekuthiwa ngakosibanda. Angizake ngubone okunjalo lokhu engazalwayo. Njalo i-MDC ithi yinqwala okwenziwe ngomunye ujaji.
Isinqumo lesi singabe sisitsho ukuthi singabona ibandla le-MDC Alliance libhidlika na, ngoba singabona abanye amalunga edalele ephalamende esiya ku-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, njalo sokunika ibandla lezanu PF amandla.
Konke lokhu kupolitics. Abanye abantu bangabe sebefuna ukukapula, kodwa abantu ababavotelayo balamandla ukuthi bangahamba emthethwandaba baye kuthi lo isamvothela. Lingaze lidabuke uMjoreyiwa wathatha abantu wahambisa abantu abadala eMozambique, uthe senza amanyala ama-recruits nama-freedom fighters bamala. Bonabo abangathatha sebesiya kuKhuphe loMonzora ngokukapula, hhayi abantu bazababona bona ngoba kusasa kunamuhla. Thina sikhanyela le ukuthi abantu babe lokudla, babe lamanzi, babe lezikolo, babe lezile mali, babe lenotho yabo. Kodwa lo ofuna ukukapula wedwa, hhayi kuzaphela njengamazolo. Ubukhosi kufanele amazolo mntanesisi.
Lowo ngu-Dr. Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sikhuluma loMnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
I-decision le ephuma e-court ichiye abantu abaningi bedidekile, be-confused, bengazwisisi ukuthi kuhamba njani. Okwakathesi mona ngani ibandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana uNelson Chamisa selifike ezingeni lokuthi-ke lihlale phansi licabangisise ukuthi njengoba i-High Court isithe lona kalizange limiswe ngokusemthethweni ngendlela eyilo, ayikuthi aliconstitutwanga kuhle. I think sokumele bebuyele behlala phansi belandele into ngendlela maybe engani iqondile ngokwemthethweni, not nje ngokokuthakazelelwa ngabantu. Kwenza iconstitution entsha iphume lidiklare i-MDC Alliance ibe libandla elitsha elizimele lodwa elingelani le-MDCT engabe yathiwa ngubaba uTsvangirai kumbe ekhokhelwa nguThokozani Khuphe. Yikindlela ukuthi ibandla leli liphumelele liye phambili, ngoba belokhu lilwisana le decision le lilisana loKhuphe ngayo le ndaba. Amboni kusiyafika ukuthi kule kwelinceda ngani sisama elections lawo elokhu esondela.
Sibonile njalo inkokheli esanda ukukhethwa ku-standing committee yebandla leli ngaphambilini kwesinqumo somthethwandaba. Ubone ngani laso singengezelela ekudaleni ingxabangxoza kuleli bandla?
UMahere ujoyine iparty ngoJune ngomnyaka ophelileyo, kakabi lo mnyaka esephathini. ndanga ubona kwabantu abaningi hayi akakayizwisisi lokuthi MDC yini iminjani uyangaphi kusuka nga ngesikhathi esinje kulokuxokozela kungaka thinki kube liphutha elikhulu kakhulu njalo lokuthi sithathe ubabumafa abe umsekeli wakhe futhi mbona ngelinye iphutha ukuthi nga ubabumafa nguye ofaka ukuthi abe ngusekretari wokuyaqoqa ibandla emaphandleni kulokuthatha umfana omutho ngangohappy Mojidziva ukuthi kuthiwe ayeqoqa ibandla emaphandleni nxa kade sokunzima uthi Dziva bengasebenza ngcono lo Mahere ingxenye bebengaphosa bezame kodwa hhayi layikamahere hhayi kabayicabangisiwe kuhle bakhona abantu abasizinto kwi-MDC abangaba izikhulumeli zephathi
lona ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi ubona lisiba labantu abaningi yini abazabuya kulo njalo lokhu kutshoni kubandla lezanu PF
abalolwazi ende beqinisele bathi ipolitiki ngumdlalo wamanamba bakhona abazaphuma ku-MDC kaNelson Chamisa bejoyine uKhuphi njengoba sesibabona la ma-MP ikakhulu kwi-leadership bona ngale banangi futhi abanye abazaphuma ngoba bebona uKhuphi ephethe amandla e-court order ezamncedisa ukulwisa uChamisa especially abazafuna abaseparliament ingxenye abazafuna ukuprotector indawo zabo eparliament khona lokho kuza cause confusion enkulu kakhulu ku-MDC kaChamisa ende kungaya kwi-affect sisiya kuma-election ka-2023 ngoba iparty zahamba idabukile kukanti kufuneka ukuthi iparty le ibambane so kule ndawo eziningi lapho iZANU PF efika iwine khona kodwa uthi uyabala amavoti ezanu ubone emalutshwane kula ma-MDC wonke ayebe ehlukene kuyaqinisa iqembu lezanu PF njalo abantu phandle nxa bebona kulokuxokozela okungaka le-confusion yonke leyo bahle bathi i-MDC ngumdlalo so sebezicabanga ukuthi hayi ngcono sizihlalele lezanu yangikhona yena leyo kuthi ngakulesikhathi i-MDC ihlale phansi ngokuphangisa behlanganisa amakhanda ndawone kuphuma inxa kuvuma into eyodwa ngoba wonke umuntu uyafunakala kupolitics bathi igame yamanamba abakabakuqondisa indaba yabo sibona ukuthi kuphuma into eyodwa
lo mnumzana abekezela madoma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseGwanda isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphi umkhokheli we-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni utshele iStudio 7 izolo ukuthi ngempela bazakhupha wonke amalunga edale lephalamende athintwa isinqumo somthethwandaba njalo angafuni ukulandela izixwayiso zebandla labo kwezemaphandleni izakhamizi zenumber 2 eBethel eGwanda South zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukudabuka kwetanka abalisebenzisayo osokudale ukuthi zibuthane ngobuningi bazo lapho zikhelela okuzifaka engozini yokuhlaselwa ligcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixhumane lazo lapho ezikhelela khona amanzi zithi ukuvuza kwetanka lokhu kudala ukuthi zihlale isikhathi eside zilindele amanzi ngoba bengasaphumi kakhulu kude abanye sebesikha edamu ngenxa yalolu dubo. Inhlanganiso ye-Afrika isebenzisa uncedo lwe-USAID yafaka impompo ezidonsa amanzi ngamandla elanga esola nakenye kodwa udubo oselikhona ikuvuza kwetanki yamanzi osekudala ukuthi amanzi aphume kancane. Unkosikazi Duduzile Ndlovu umgcini isihlalo wekomiti ekhangelelesi sigojo uthi sekudingakala ukuthi kutshintshwe itanka lamanzi leli eselidabukile.
Manje into esesihlana layo kathesi ukuthi ujojo wethu sedabukile ukho lapho sesidinga ukuthi singase athole ukuthi sithole omunye ujojo sesihambisa iripoti leyo kukhansili. Into usikhansili wasiphendula wayo wathi njengoba libona umumo usesenzi akukabile ukuthi ama-ofisi avuliwe kuyasihlupha ngoba amanzi asisatholi ngemfanelo kathesi kunjufo itha ufanele ukuthi sidlale lapha amasoli akusa amanzi kungavelilanga lithi amanzi kasapompeki.
Amazwi akhagcizelelwe ngunkosikazi yepispanda othi udubo lwamanzi beselunganeni esigabeni sabo kodwa ukudabuka kwetanka lamanzi lokhu sekubalethele ubunzima.
So kathesi bathe kusifakela ujojo udubo lwabangani lubanganene ngoba sinabantu besikhelela ngapha abanye bekhelela ngalo inkomo lazo zinathi kungani usifake engozini ngoba bayasondelelana but ngokuthi amanzi akhona abebanjwe ephithizelwa bewakha fast khonapho kugcina besondelela.
Udubo lwamanzi emakhaya aseGwanda South lubhahile endaweni eziningi njalo lukhangelelwe ukuthi lusabalale kunyanga ezimbili ezilandelayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenjalo abazali abalabantwana abafuna abafunda ezikolo zamakhaya bathi uhulumende kumele aqala lungisise izikolo zamaphandleni ezingakavulwa ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Thando Mawube Matanangombe uthi kunengi okusilelayo kulezi zikolo okudingwa ukuthi kukhangelwe phambilini ngokuvulwa kwazo.
Angiboni ukuthi kungeneliseka ukugcinakala kwabantwana kakhulu ezikolweni zemfundo ephansi, ngoba abantwana bancane ukuthi benelise ukulandela izixwayiso zakhona kungaba nzima. Njalo amanzi, indawo zokufundela, into ezihluphayo kakhulu ezingeneliyo. Ngakuya ngami ngawo uhulumende uyathatha isikhathi sakhe ahlele izinto zakhe, kungabi lokujahathize, ngoba okuqakathekileyo yimpilo. Abantwana bethu sibathanda bephila.
Amazwi la asekelwe unkosikazi Juliet Kiwane, umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Human Development Association of Zimbabwe Waters, othi kuza kuba nzima lakubabalisi ukuthi bafundise.
Kambe bona ababalisi bangakwanisa yini ukufundisa begqoka amamaski langa lonke? Njalo lawo mamaski, yebo, kambe sizabathungela amaqhiye sibabophele abantwana? Kambe amaqhiye azaphenduka kangaki? Kuvele kuzima lokho, izikolo kazime. Yona leyani program uhulumende ayeyizama eradio emakhaya athumela ama-learning aids, angimboni umzalo lesibindi sokuhambisa umntana akhe esikolo.
Ekhuluma esesikolo seMthabezi Zolo, umphathi ntambo ubona ngezemfundo uMnumzana Ken Mathema uthi uhulumende kakabeki ilanga lokuvulwa kwezikolo esithi lokho kuza kuya ngemizamo azayithatha ekulwisaneni legciwane le-coronavirus. Uphinde wathi izikolo zonke kuzamele zibe lamanzi aphuma empompini phambilini ngokuvula kwazo. Inani lalabo bahlaselwe igciwane le-coronavirus liyaligonga mihla ngemihla, njalo iningi labazali lithi lizavela ukuthi nxa izikolo zingavulwa kuyabe kuyikufaka abantu ababo engozini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa egcikwane le-coronavirus, kumbe ngesilungu i-quarantine.
Ya, ungasitshela ukuthi ubungapi komhlaba lapho uze ufike uvalelwe lapho sukhona khona?
Hayi, mina ngibuye ngivela eZambia. Sengifika eGoda la ngikuthi ngiyastrict ku-quarantine for 14 days. So ngalisuke eGoda ngalisuka Zambia sile eGoda amapolisa esilitha lapha e-high school.
Kodwa wena uvele uhlala ngaphi?
Mina ngivele ngihlala khona eZimbabwe.
Ye, edolobheni liphi?
EJohannesburg.
Okay. So manje lapho livalelwe ngapi kwakhona?
Emonsi High School.
Libane ngokunganani?
Ngafika ku-115 siyaphezulu khona.
Manje lilala ngapi? Lilala emaklasini?
Ye, silala emaklasini.
Kule mbheda?
Akula mbheda, silala kufloru, kungodonkana nje, uphiwe ngodonkana okubili.
Umqando ke akugodoli kakhulu?
Ah, njengoba siphansi kukaZambezi kuyakufiwa mama.
Manje bonke abavela eZambia, njengoba abanye sisazi ukuthi bayahamba beyothenga isinkwa lokunye okuhluphayo eZimbabwe, bayavalelwa?
Wonke umuntu ungatholakala nje useboda nje, wenza ungavelanga elizini eliphandle nje, bakhona abangena kusifanale kanti abeseboda nje zama ukuthi bezangaphathisa uzimpuphu nje awungela mpuphu ezweni.
Manje ukudla ke liphi ukudla okunjani?
Ukudla ukuthi nje ubambe ithungu esini, sithi okuyi-3 slices nje. Ngesinye isikhathi ngilethi rayisi khonokho nje litiye nje thintisele nje uchago.
Manje esikolo lesi asila phela okokugezela khona njengoba singaso boarding school, ligeza ngani?
Ukhona nje zakhiwo ngamabhakede nje kuhlale kushiye.
Amanzi akhona abekhudunyeziwe?
Akuda, 3 empompini nje okufakela nini nje, uvuke ekuseni ufake amanzi
Izihlobo labangane bayavunyelwa yini ukuthi baliphathele ukudla? Bakhona sebelethwe ku-quarantine ngenxa yokulethela abanye ukudla. Manje lize livalelwe khonapho lahlolwa yini, layenzwa ama-test?
So five amasanitizer angikhona kawekho, ubona ukudla kwangikhona, zize kumarumi ngithindana ngawa, so that mazinqawa naphaa ku-quarantine lali ngithini, zeni i-quarantine khonapho kuyawuvulela yithi. Aplike bafuna ukwenzela sort of like a breeding zone, because ukusebenza thina sesiyikhethe khona la. So, future, I cannot advise someone in such situation with you.
Manje likhona khonapho akula osoke wagula kumbe ogulayo sikhuluma nje?
So far akula.
Usuke wakhuluma labanye ngabavela ngapi, nxa ukuxoxa labo bahlala ngapi kweZimbabwe? Manje lihlala njani? Omama bahlala endaweni yabo bodwa yini kumbe libuthelelwe endaweni?
Hayi, siyashiya ama-classes different, like bafaka ngama-blocks, like ukuthi class by class, and like i-pavement ge-center, so bafaka bahlala-pavement nahlala ngaka-pavement yabo. But still, indawo leyo ihambiphela, so far sekulenye ibhlokho ukuthi ifundi kusisilandelana kuyabafazinea.
Sike sezwa abanye beplumtree kuthiwa baphiwa amabhokisi amathathu kumbe amane awamajazi abakhwenyana asuka yaphela. Kuyayenzakala yini khona la?
Hayi, lapha so far angikezwa.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sizaba sikuthinta size ukuthi kuhamba njani. Ungavalelisa uZulu?
Hayi, ngiyabonga lonke wazalane. Ngikuyabingelela njalo ngifisela ukuhle, but lokhu ukuthi abasemazweni ngicabanga ukubuya ekhaya, hayi lingakabuyi likale line, akulunganga ngapha kuni izinduku zodwa zikale line lingabuyi. Ngizame ngazo nje indlela, nxa kucatheka liyane licathile khona ngabo lingaphenduki ngapha kuni.
Hayi, siyabonga.
Hayi, kuhle kabi.
Lo-ke bekungomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe i-quarantine ngesilungu, ongafunanga ukuqanjwa igama. Besixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane namhla sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeSouthwest Region Gender Network uNkosikazi Chelesile Nyathi. Sicubungula ukuthi inhlanganiso yakhe incedisa njani umphakathi.
Okhulumayo lapha noChelesile Nyathi, bambiza abathi Chele. Izinto esizenzayo njengale inhlanganiso, okunye kwakhona kugoqela information dissemination kuwonke nje ama-developmental areas.
I-region izigaba elisebenza kuzo yiziphi, njalo khathesi kuyini eliphatheke ngakho?
Sisebenza ku-5 out of 10 provinces of Zimbabwe, namely Bulawayo Metropolitan, iseMashabelelands South, iseMidlands, iseMashonga. Le nhlelo ezitshiyeneyo esizenzayo, kulolu nhlelo esizenzayo okuthiwa yi-Spotlight Initiative, esikhangela khona okwe izinto ze-GBV, gender based violence, kangela ma harmful cultural practices. Ibuye futhi isebenze sikukhangela izinto ze-local governance, the service delivery kumathebele themselves, the migrants.
Manje khathesi siyabona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus lisebenza njani, njalo kuliyake likhangele yini okuhluphayo ngalesi sikhathi okungafana la ukuhlukuluzwa ezindlini kumbe ukuthi abantu baphatheke njani ngalesi sehlakalo.
Igcikwane leli le-corona kunenge esikwenzayo okwakhathesi ngoba sinanzelele ukuthi igcikwane leli liya-affecta obaba nabomama differently. Ikhangelile sabona ukuthi siyahambisa ulwazi kuma-communities, sisebenzisa ama-structures esilawo kuma-communities. Njengoba ngithe siyi-network, sisebenzisa silama-community-based organizations ethu. So siya-disseminate information. Njengoba siyananzelela ukuthi futhi i-information ilokhu okwenzakala ngeku-COVID-19 pandemic, okunye okuphuma ku-social media kusene kungaso information eqondileyo. So siyabona ukuthi omama futhi ngalesi sikhathi bayahlukumezeka le gender-based violence isisibaningi. Even futhi nabomthetho, ngoba kuye kwaba le ishu eyenzakale e-Culture Park eyakosisabango-2 njengenhlanganiso leyo sikwini-forum futhi okuthiwa i-Matilan Forum sasibhala i-statement ku-Zimbabwe Human Rights Commission ngendaba yokuhlukuluzwa kwalabo mama ababili abahlala e-Culture Park abachaywa kabuhlungu namapholisa abavalelwa bengelacala, yethi bedinga izinto ababesiyathenga nje. So sabona ukuthi yizinto ezingabaphathi kuhle. So ku-COVID-19 sinanzelele ukuthi omama baphatheke kanzima, ikakhulu ku-lockdown, ngoba abantu abangomama abaningi baku-informal trading kabasela ndlela yokuzisiza. Siyasebenzisana lezinye inhlanganiso njengoba siyi-network ukubona ukuthi abantu bayathola ulwazi oluqondileyo nokuthi baphathwa kuhle, ama-rights abo ayakhangelwa, amalungelo abo. Abantu ama-messages amaningi ngomama. So-ke igciwane leli lakho ukuthi balibahlukumeze kakhulu. Futhi siyananzelela ukuthi ama-expectations amaningi okuthi women and girls bayibo aba-responsible for doing ama-domestic chores, nursing ama-sick care family members, kubafaka ku-higher risk of contracting the deadly coronavirus as compared to their male counterparts.
Bakhona liyake libancede ngalokho elikwenzayo, njalo libona njani ukuthi elikwenzayo kuyaphathisa umphakathi?
Esikwenzayo kuyaphathisa umphakathi. Siyabe si-raise awareness yokuthi khona ama-safety agents should adhere to the constitution engahlukuluzi ama-vulnerable group unnecessarily. Njengoba ngikhulume nge-gender-based violence, siya-refer kuma-safety net, kuma-counseling institutions. Abanye sisebenza labo baku-counseling, siyakule hotline bakhona, yebo, esesibancedisile during the COVID-19 pandemic. Olunye uncedo olubambekayo ngolokudistributha i-PPE kulabo abangelayo kuma-communities esisebenza sikuwo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Chelesile Nyathi, umqondisi wenhlanganiso ye-South West Region Gender Network. Sixoxela ebobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazane. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo ababaleka endaweni lapho abagcine khona ezama-quarantine centers. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.